siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Diliza Mangoye ongeke waba lipolisa. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Yeah,
mnumzana ungasitshela ukuthi wena njengomuntu owakhe waba lipolisa ubona njani lokhu okwenzakala eHarare mhla ka 1 Ncwabakazi?
Engakusho nje ngamafitshane ukuthi okwenzakala mhla ka 1 Ncwabakazi yinto ebuhlungu okokuqala eyaye singayikhangelelanga ngesikhathi lesi ngeminyaka le after independence. Ngathi ekuqaleni ukuze kube labantu abademonstrate-ayo, ngizathanda ukuthi ngihle ngisho nje ukuthi hayi ngokubona kwami kwakungadingeki ukuthi abantu labana abangene kuma-streets bademonstrate ngoba iveki yayingakachaphi amalanga angu-5. Ayinike ukuthi anasama-results. Although vele argument yabo ukuthi ama-presidents ayiwaqala ukuvalwa yiwayemele eqala uku-announce. So amasosha ngendlela angena ngawo angiboni ukuthi amapholisa hhayi esesebenzise amandla wonke ehluleka. Kumele amapholisa asebenze ukuthiwa i-button and shield part lapho abantu abatshaywa khona ngenduku leziyana mvuzo wabaleki. Nxa kungehlula kuyafakwa lokho kuthiwa i-tear gas intuthu leyana ibabayo. Kungehlula kuyabuya loba imota leyana eyamanzi. Amanzi lana ibapush. Kungehlula kumele kubuye izinja kuthiwa i-dock section kumbe kuzokugcine kuthiwa i-mounted unit eyamabhiza. So konke lokhuyana kwakumele amastage yonke lana ipolisi iwasebenzise kukhanya ukuthi hayi lokhu kwehlule madoda sesicela i-army. And ngomthetho wesisekelo selizwe i-army nxa ingena izoncedisa amapholisa ingena under i-command yamapholisa. Ongawukuthi kumele bafike behle batshelwe ngamapolice briefing on the ground ukuthi hayi lapha madoda sile problem enje ama-streets anje besitanga ukuthi senze kanje sishoda so. So amasosha ngendlela ayenza ngayo laphana avele angena eseku-action okutshengisela ukuthi kwakungela coordination between amasosha lamapholisa and ku-TV kwakuzikhanyela ukuthi amapholisa kwamanye amakhona ayethukile sebona amasosha esefikile okusindlayo ayengatshelwanga ukuthi sokubuya amasosha. So-ke ngibona ngani kwaba lokudonselana khona phana lokucathela okungena khona i-politics ke manje ukuthi ngubani owasusa amasosha ezinkambeni amapholisa adide esawagcelayo but lokho kuyazikhanyela ukuthi amapholisa kungabe kwacelwana maybe phezulu le kodwa laba ababe ku-ground babengakwazi ukuthi kwenzakalayo.
Ya sike sezwa ebufakazini obethuliweyo ngabanye abakubutho lamapholisa siyabona ukubana ngokukhuluma kwabo bathi bona bangani babelolwazi lokuthi kukhona ukuzenzakala yiko bagcina sebebiza amasosha kubona njani wena khona
lapho ke ngeke siphikise ngoba le USSC lana yokuthiwa intelligence angazi ngesintu ukuthi ngathi leyo kaba ngeke basitshele bona sebengaclaim ukuthi kunjalo kodwa ke ngabe bekuzwile lokho kunzima ukuthi sikuphikise kodwa ngoku-acta kwabo ke ngaba bekuzwile lakho akubaniki imvumo yokuthi bahle bangene bafake uhlamvu emuntwini. Uhlamvu emuntwini gande into yokugcina and amapholisa wona ngokwawo lawo before ayibiza amasosha alase istage sokuthi lawo asebenzisa imbhobho edubula phezulu kanjalo ukuze kugcine umuntu esedutshulwa. Ukuze umuntu umdubule ngemthetho weZimbabwe ayi kunzima kakhulu okokuthi even ungamdubula kulamaphepha amaningi omele wabhale sile ukutshengisela ukuthi umdubule kube kusemthethweni.
Manje wena ngokubona kwakho kungakwabangelwa kuyini ukuthi kuthathwe inyathelo lonaleli? Siyazi sibili ukuthi ukhulumile ukuthi kungaba yipolitics kodwa ipolitics yangikhona ingabe iyukuthi yayisetshenziselwani
laphana ukuthi ingabe yayisetshenziselwani kunzima ukuthi utsho ngoba kuziningi izinto ezifihlwayo lapha kunzima sibili yiwe sebese sikutshela ukuthi sesispeculator or sesi abangile ukuthi kungabe kwenziwa yilokhu njalo babebona ukuthi nxa bengavumela abafana labana belokhu bengene ezitaradeni kungenza ukuthi kugcine kulumatha umlilo omkhulu ongalumatha sike laphana lami umuntu we-security I cannot dispute that angeke ngikwali lokhu ukuthi aluba wayekela abafana labana belokhu begijima kanjani ilanga laze layatshona kwakuzaba nzima babhatanti but ke manje ukuthi kwakuvele kuyinto ecatshangiweyo ngabe MDC njengoba besisho sokunzima lathi ukuthi isitsho nxa kuyukuthi baqhamukela nje bacabangile ukuthi abafana labo bazenza lokhu sibuhlungu njalo siyasola ngoba bagcina kulimala kwafa labantu ababengelani le demonstration leyana. Yinto esivele siyiqakathekise ukuthi ngokubona kwami lokubona ama-reports kungathi abafana labantu ababe babe demonstrate ayisibo abagcina bedutshuliwe. kuphelwa nje abantu mashayana yifo okubushungu kakhulu thina besicabanga ukuthi bazakonjolozelwa babanje babotshwe bahanjiswe emthothandaba bayitholakala ukuthi balecala loba abalacala.
Lo-ke ngumnumzana Diliza Mangoye owake waba lipholisa ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lo-ke ngumnumzana Diliza Mangoye owake waba lipholisa osekubandla le-ansa.